isendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 26 kumbimbitho 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Okukhathaza abongi kakhulu ukuthi lanxa uhulumende ekwazi ukuthi kuqakathekile ukuthi izinto lezi zitholakale, abatshengisi ukukhathazeka ngokuthi lezo zinto zitholakale ngokuphangisa.
UZulu uthi uhulumende kumele alungisise udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela labongi abakhala ngokuthi kabalamfanelo zokusebenzisa eziqondane lomkhuhlane we-coronavirus.
Laba bantu babuya bethwele umkhuhlane lo esingathi ngumbhuqazi. Ngakho kakuncedi lutho ukuthi bahambe nje bayedibana lo mkhuhlane lo bemanqamu.
Izigulane eziningi ebezilaliswe esibhedlela sempilo koBulawayo sezibhekane lobunzima obumangalisayo ngemva kokususwa kulesi sibhedlela ukuze ziyegulela emakhaya. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabongi labodokotela besithi kabalampahla ezifaneleyo okumele bazigqoke nxa bephatha izigulane ezihlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Sokuthiye uZulu ekhathazekile njalo esithi uhulumende kumele alungisise lolu daba ngokuphangisa. Abongi labodokotela bakhalale umsebenzi sithi kabala malembu okugqoka ebusweni lokuvala amakhala ama-mask kanye lama-gloves okugqoka ezandleni. Bathi ukusebenza bengelakho lokhu kubafaka engozini yokuhlaselwa ngumkhuhlane lo wona osubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 21,000 emhlabeni jikelele. Umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana uPataya Moyo utshele iphephandaba le-Herald ukuthi abezempilakahle abakuhlangothi lokulwisa umkhuhlane lo bazanikezwa impahla zokusebenzisa eziphiwe eleZimbabwe inkisela yakwele China umnumzana Jack Ma. Uthi njalo kule mali abazayiphiwa lanxanje esithe basakhulumisana ngalokhu. Sixoxelwa ke waba ngumeli weGwanda edale lePhalamende umnumzana Thande Kuzintimkandla njalo ungumfundisi.
Indaba le eyabongi labo mongikazi abakhalala umsebenzi ngenxa yokuthi bathi impilo yabo isengozini, ngibona kuyindaba eluhlonze lomkantsho into ebambekayo. Ngokubana laba abantu ababuyayo babuya bethwele umkhuhlane lo esingathi ngumbhuqazi. Ngakho kakuncedi lutho ukuthi bahambe nje bayedibana lo mkhuhlane lo bemanqamu bengelazinto zokuzivikela. Ngoba labo phela bayakufuna ukuphila ukuthi bayasincedisa ukuthi silondoloze impilo zethu, akutsho ukuthi bona ezabo impilo kabazifuni. Ngakho nxa labo akumele babancedise kumbe babanike lezo zinto zokusebenzisa ekulwiseni umkhuhlane lo bengakhanyi ukuthi benzani. Mina lanxa kubuhlungu kunzima ngoba lami nginje nxenye kungangibamba khonoko ngumkhuhlane ngifice bengekho ezibhedlela, kuyabe kulungile ngoba bazasebenza njani besebenzela engozini? Kakulunganga ukuthi bafuqelwe eliweni bayekuwa besithi banceda abanye abantu. Ye, kubuhlungu kunzima, kodwa mbonathi kungaba indlela nje ukutshela abaphathi benhlelo zabo kumbe ugatsha lwezempilakahle kumbe uhulumende kumbe umunicipal, ingabe lapha abakhona bona labo bantu ababakhangela kumele benze khona lokho kabakwenzi. Nxa omongi labomongikazi bebona ukuthi impilo yabo isengcopheni isengozini, kabasihlalele ngekhaya labo njengomuntu wonke. Kuyaba lusizi ngobana kuyakufa abantu abaningi odubo lolo. Kangitsho ukuthi kuhle, kodwa-ke ngiyakuzwisisa. Njalo nxa sekubuye ukuthi ngingakhethani, ngikhetha ukuthi ngibasekele kuze kuthi lokho abakufunayo kuze kusinde isizwe, kugocela labo baqhube kuhle umsebenzi wabo.
Uhulumende ubona ngani uzimisele yini ukulwisa lo mkhuhlane njengokutsho kwakhe?
Uhulumende wethu njengalapha eGwanda engikhona kakulalutho ngitsho lolu lodwa olubambekayo olubonisa ukuthi wenzani ngomkhuhlane lo olukhuni kangaka. Abantu benza santando njengokwensuku zonke, babuthana indawo zonke, lezinye indawo vele kazila ngitsho lalokhu okokuthi abantu bageze izandla. Uhulumende kumele ngawufake umthetho oqinileyo olukhuni ukuthi abantu bonke abangena endaweni ezijiyeneyo, ezitolo, ingabe kungaphi emahofisini, ezimoteni, kube lalokhu khona okuthiwa yi-sanitizer okokuthi abantu bahlambe izandla, bahlalelane khatshana. Nxa ungafika lapha sengitsho khona emahofisini kahulumende, yebo ke ungafika ukuthi nxa kukhona nje okungamatankanyana okulemithi okuthi abantu bageze izandla, kodwa abantu vele baminyene, kungathi vele akukhulunywanga lutho. Ngisengike ngabona ikhombi ithwele abantu abane abangu-4 kugoqela lo driver, behlezi beminyene benjalo, into engakhuthazwayo. Kangiboni sibili ukuthi uhulumende lo uzimisele. Ngingafika lesibhedlela seGwanda, hayi angibonanga ukuthi kukhona okhona. Yebo bakhona abathatha ukutshisa umzimba umuntu i-temperature, wonke umuntu ongena babhalabhala bakubhala phansi, kodwa kangiboni okunye njalo okungaba khona ukuthi uhulumende alimukise abantu ngomkhuhlane lo. Njalo lelizwi kusabalala nje ohlanganisayo nohulumende kanye lomanisipala labanye ukuthi nje bake bamemezele basakaze ubunzima lokuba khona kwalo mkhuhlane phakathi kwabantu. Kakukho.
UMnumzana Thandeko Zinti Mkandla wake wamela isigaba seGwanda edale lephalamende, njalo ungumfundisi sexoxelayo ekhona le eGwanda. Izigulane eziningi ebezilaliswe esibhedlela sempilo koBulawayo sezibhekane lobunzima obumangalisayo ngemva kokususwa kulesi sibhedlela ukuze ziyegulela emakhaya azo. Isiphathamandla salesi sibhedlela uDokotela Solwayo Ngwenya uthi bathethele linyathelo ngenjongo yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus. Ungwenya uthi izigulane eziseleyo ngezigula kakhulu kuphela. Inyathelo leli liza ngemva kokukhalala umsebenzi kwabongi labodokotela bekhala ngokuthi kabala mfanelo zokusebenzisa nxa bephatha izigulane ezingaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sixoxe lomongikazi osebenza esibhedlela esizimeleyo ongakhalalanga umsebenzi njalo ongafunanga ukubethwa ngegama. Umongikazi lo uthi kumele uhulumende aphange alungisise zonke izikhalazo zabongi labodokotela.
Okukhathaza abongi kakhulu ukuthi lanxa uhulumende ekwazi ukuthi kuqakathekile ukuthi izinto lezi zitholakale, abatshengisi ukukhathazeka ngokuthi lezo zinto zitholakale ngokuphangisa. Yinto abayaziyo, kodwa ukuthi bathathe inyathelo lokuthi into lezo zibe khona, kungani kubathatha isikhathi? Kungani into abayithatha lula nje?
Isimo sezibhedlela ezizimeleyo singcono nxa siqathaniswa lalezi ezikahulumende. Zikhona impahla zokusebenzisa?
Ye, impahla zokusebenzisa zikhona kuprivate, kodwa zikhona zinjalo kazeneli ngoba konke kufuna ukuthengwa ngemali yaphandle, ama-US dollars, okuyiyo kuyinto esilelayo. Impahla le iyadula kwelakithi. Nxa kuvele kungala donor funding nje, yonke into iba khona kodwa ingeneli kahle. Kungcono khona kakufani la kuhulumeni. ngoba khonoko okulutshwani esilapho kwenza sibe le lalapha singaqalisela khona.
Siyezwa ukuthi izibhedlela zikahulumende sezikhuphe abanye abagulayo njengempilo kwathiwa kukhangelwa ama emergency cases only. Labana abanye bengaya emakhaya ukwenzela ukuthi kuqakathekiswe ukuhlola igcikwane le-coronavirus. Kwesakho isibhedlela izigulane zonke ziyathathwa na?
Abathathi wonke umuntu. Laba abacatshangelwa ukuthi igcikwane balayo bahle bavele nje bahanjiswe kwezikahulumende ababathi ngama-infectious disease hospital. Vele uhlahlolwe ekhatshana le ahlahlelwe nje ukuthi usuchibilike uqonde khona kwesikahulumende ngoba bona baqakathekisa ukuthi kungene abantu abangasoze bethuse ama-customers abazakwenza ukuthi kube lula njalo ukuthi impahla yabo abayisebenzisayo yanele.
Ubona ingane iningi liyenelisa yini ukwelatshwa ezibhedlela ezizimeleyo ama-private hospitals?
Iningi lithembe izibhedlela zikahulumende ngoba izibhedlela ze-private zibiza imali eningi kakhulu. Ngokunjalo ke vele konke kuyabe kufunakala nje ukuhlolwa, ukwelatshwa, ukuthenga imithi kuyadula kakhulu ezibhedlela ze-private njalo babiza kaningi ngemali yaphandle. So yikuthola ukuthi wonke umuntu nje i-average person uthembe isibhedlela sikahulumende.
Lo ngumongikazi osebenza kwesinye isibhedlela esizimeleyo ongathandanga ukuqanjwa ngegama. Ubexoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa yena uthi izisebenzi zikahulumende ezinengi zizamiswa umsebenzi zihlale emakhaya kusukela kusasa emizameni yokwehlisa ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Kolunye njalo udaba oluphatha uMnangagwa, uhulumende uthi usephe inkampani yomngane kaMnangagwa esakunda holdings umsebenzi wokuvuselela isibhedlela seSt Anne's kanye leseRock Foundation Medical Center ukuze zilungele ukwamukela izigulane zomkhuhlane wecorona. Intengo yezinto ezijiyeneyo iqhubeka iqansa mahlayana okubangela ukuthi impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi. Kodwa abalemali babikwa sebethenga ukudla lokunye ngobunengi ukwenzela ukuthi uhulumende ngethula umlayo onqabela abantu ukuphuma ezindlini ngenjongo yokulwisa i-coronavirus bengabi lodubo. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Ndiweni.
Intengo ezitolo izinto sezikhwelile. Bengikhangele isinkwa kuthane, isinkwa sibiza 26-27 pounds, imali eningi. Irayisi sibiza o-64-65, siyakubo-70 khona. Okusho ukuthi nxa ule-100 sibili siwuthenga izinto ezimbili, akulobu nzima. Njengoba ngitshile ukuthi mina abantu abaningi bazitholela 1,000-1,200 pounds, sokulobu nzima kakhulu. Nxa i-100 sithenga izinto ezimbili, hayi sokulobu nzima. Abantu bathengezela ngoba abantu abazebezeli kudla kuphela, kule bethenga imithi, amarenti ngalawa. Kuyobisile ukuthi umuntu kumele abhadale irenti yabo ngaze esethenga ibhondi kuselele 400, kumele ayithenge irayisi lokunye ngapha kule mithi amele ayithengele akumeni, kumele aten 17. Kulokunzima kakhulu ebantwini.
Sike sezwa ukubana impuphu isizaba ithengwa ngamakhuphoni, kathi vele kuhamba njani? Asekhona yini amakhuphoni lawa kumbe akusakhulunywa langawo?
Hayi, mina akhona kumana kuyi-story ka-news kwamphana azange ngiphinde ngiwazi anything about them ngokungani nje into yokuvala abantu ukuthi bengakhona ningempufu ukuthi kuzamakhuphoni but akaze bekhona and then mna umnangano wami ngicabanga ukuthi amakhuphoni sike vaba lawo sinawa efiweni singikhuba nje lami ngiphethe elinye lefiweni selile 2 months iqiniso 2 months ngingabayithele leyo fiweni but ngiliphezele lokhuphoni ngicabanga ukuthi ikhuphoni lalikuthi impuphu izabakhona ngaliphathe ikhuphoni impuphu isweni so ya yiso ngicabanga ukuthi amakhuphoni nawo zawaphathe isemele khuphoni lephathe ikhuphoni so ngawayikhuphayile ngicabanga ukuthi ngabelewele impuphu loyikhuphoni
Umnumzana Michael Ndiweni ukhokela inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni kobulawayo iBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi ukusilela kwezinto ezifana lempuphu okwenza abantu batshaye indwendwe zokuthenga lezi zinto kweyusa ingozi yokumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba leHerald lona lithi umngcele weBait Bridge uzavalwa lamhlanje ebusuku kulandela isinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokulwisana lalo mkhuhlane. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Bingelele balaleli bo Studio 7 nonke nabasemazweni bonke sibabingelela ngundaba Dlamini lo okhulumayo. Kanti kunginani basakazi nani ntatheli kwenye imini nje like lisenzele ubuhle lisibizele nje umsekela kamongameli welizwe sike sikhulume naye sike simbuze imbuzo ngoba nanko phela lokho kuyashiwo kuyakhuluma ngapha umongameli uthi abantu mabanganyakazi baphume kumele kuvikeleke le umkhuhlane lo wekholola valasi le esikhona yena ubhizi ngemihlangano nayo yonke into lokho enza ama meetings nabantu kahle kahle koze kuthini nako phela namadokotela nawo akupheli istrike sabo kabantu kubhadala lezo mfanelo zabo abazidingayo kathi kungani singake kuthiwe kwenye imini nonke nje ndikuvulelekile sizolucelela umsekela kamongameli akazophendula umbuzo aphendule umphakathi angithi ngababusi akusibona ukuthiwa ngabo nkulunkulu kodwa kungababusi ukuthi babuye mpela omunye azophendula mpela aqondane sibe simbuza imbuzo ukuthi kanti ma kunje lenza njani ma ngabe besithanda bekade sicela nje bavele nabo kustudio bezophendula imbuzo efana naleyo bengabe lokhe sixoxa sithi sodwa.
Thanda ukubingelela kakhulu angizukuzichaza igama kodwa nami ngingomunye wasezweni lokuzala khona ngapha eZimbabwe kodwa-ke okwamanje ngikwelase-South Africa kodwa into engithanda ukuyibheka kakhulu bantu bakithi eZimbabwe ukuthi indawo yakithi kanje sinebhedlela into esikhala ngayo kakhulu ukuthi iy'bhedlela zifile ibhedlela ezinkulu impela ezifana nabo Bruna Beck mungena laphana ngisho kusanuki nemithi phakathi kwesibhedlela sokuyinukela nje ubona ukuthi nawe nani hayi akusela mawindo isiling iyawa into efana naleyo angazi sizo survive kanjani kulezi zifo efana nalezi ngoba manje sokungena ku COVID-19 into efana naleyo iyasikhalisa kakhulu noma igulane zigula uma ufika khona uyabheka ukuthi hayi ayazama wona amanesi kodwa isibhedlela sakhithi isidinga kakhulu usizo olukhulu ukuthi mangabe uhulumeni engangenela impela kakhulu kuze lezi zibhedlela efana nako Bruna Beck izibhedlela leziyana ngabo 2005 2006 laphana bezirayite kakhulu kwizibhedlela izo ezithenjiwe ezisindisa abantu kodwa ungabheka manje nathi singamalunga akhona ngapho sibhekile kakhulu izikhathi zabo December masifika emakhaya ukuthi hayi izinto ziya ngokutshintsha izibhedlela ezinkulu ezifana lako Bruna Beck sokuyizibhedlela impela esezihamba ziyafa namanje noma ungena kwa Bruna Beck laphana hayi subona nje ukuthi hayi lezi zibhedlela ngempela hayi zihamba ziyafa ukuthola ama roofing sesiwa kusela lutho akunamaphilisi isigulani ukuze bese attend kuthatha 2 days ukuthi isigulani bese attend uzokuthiwa kunamaphilisi so asazi ukuthi abantu bawuphila kanjani ezweni langakithi.
Salubonani basakazi kwi-Studio 7 umgabadeli okhulumayo wancube ngikhona lapha endaweni yase-Crossroad ngiwaseplumbi kahle kahle esindebeleni bakithi siyakuzwa konke okukhulunywa bakithi indaba ye-coronavirus siyizwela ilokhu ikhulunywa kakhulukazi ngathi manje kuqakathekisa indawo zasemadorobheni boHarare kusiya khona leBulawayo kokuphi kuphi Victoria Falls khona ngapho akukhulunywa ngendawo zakithi. So siyacela ukuthi uhulumende ngenele bakithi nasezindaweni zakithi ngapha ngoba sisemaphandleni bakithi ukuthi nathi ke sisizakale kulolo hlelo noma kulezo hlelo zokuthi sazi ukuthi sifikeleka kanjani kulowo mkhuhlane ngoba thina singabantu esiziphilele emakhaya emaphandleni siyelusa siyalima siyatheza izinkuni siyenzani siyahlanganyela sinokulethelwa nezindumba kutwa kuhola izindumba lapha ezikolweni sihamba sibamba amalayini khona ngale namaklinikhi wethu khona lapha vele ayasikho safe bakithi. So asazi ukuthi mhlambe le coronavirus kungenzeka ukuthi ngiyakhona ngapho emadorobheni noma ngiyakhona ngale emashonaland noma ngiyakuphi ngoba kasizo kukhulunywa ngendawo zakithi khona ngapha esinokukuzwa nje umnankagwa nje nje ama-president sinokuzwa kuthiwa bazwakalela kubo Gwanda sebedlulile kithi ngicabona uma usiye Gwanda usukusudlulile ngapha eplanta kodwa-ke ngapha kithi akuhanjelwa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkosana yakweleBhilithane uPrince Charles usebanjwe umkhuhlane weCoronavirus. Kepha unkosikazi wakhe uCamilla kanye lendlovukazi yalelo lizwe uQueen Elizabeth bavikwa bemsulwa. Uhlelo lokuvalela zonke izizalwane zakwele South Africa ezindlini okwamaviki amathathu emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus luzaqala lamhlanje phakathi kwamabili. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli seliqesela fika kunkulungwane phose eyodwa 931. Imbiko le iphuma ngesikhathi amalunga edale lePhalamende eloke edonselana phezu koncedo uhulumende amele alophe izizalwane zelizwe leli esezilahlekelwe imisebenzi ngenxa yalomkhuhlane. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika umnumzana Thabang Nare.
lati sicatshile ngapha sicatshile yona leyo coronavirus njengokutsho kweziphatha amandla zikahulumende ukuthi kabantu kabake behambe ezindlini beyecatsha nxa ungasebenzi imisebenzi okuthiwa yi-non-essential ungasodokotela ungasonesi ungathengisi ukudla lokho okungenza ukuthi abantu beze belambe kungangcono ubusebenzela ngkhaya nxa ungasebenzeli ngkhaya inkampani oyisebenzelayo ithole indlela yokuthi iza kugcina njani ngalesi sikhathi lapho wonke uzulu ememethekile ngenxa yomkhuhlane lo. So izikolo zavalwa abantwana kwasekuthiwa kababuye bethatha amabhuku kwezinye indawo abantwana bafunda ke bafunda bekhuluma namatitsha ngamafoni bekhuluma ngamatitsha nge-inthanethi i-Google kuthiwa i-Google Classroom yikho abantwana abahlangana khona babehlangana kwesinye isikhathi ingxenye yehola kumbe ihola bekhulumisana nje bebonisana abantwana ukuthi hayi la uyaphila ngapho lami ngiyaphila ngapho befunda abantwana banikiwe nje ukuthi ngomvulo zabala amapheji lawa ngolwesibindo zabala lawa usiyaphela iviki usiyabala lawa asonto elula kubazali nxa ukuthi abanye abazali bagwanisa ukuthi besebenzele ngekhaya ngakho-ke omunye umzali uyathatha amalanga amabili engekho emsebenzini omunye laye ethatha amabili engekho emsebenzini esalele abantwana ngenxa yokuthi akusela muntu esengakusalela lo mntana akho uyesaba lokuthi abantwana bazathola layo i-corona so isikhathi esinzima sikhangele le njalo siyathandaza ukuthi hey isikhathi sobunzima sedlule kutholakale umuthi ivaccine lemithi engasetshenziswa ukuthi nalabo asebeyitholele icorona besile.
Ungathi uyasuthiseka yini ngendlela uhulumende wakuleli aphatha ngayo lo mkhuhlane?
Kuyasetshenzwa lapha isiphithiphithi ogavena iCalifornia, eNew York, Washington State bazama ukuthi kutholakale-ke imitshini amaventilator la apompa umoya we-oxygen emaphaphweni omuntu oyabe sele pneumonia ebuya ngecorona. Labebutho babiziwe ukuthi bakhe izibhedlela nje ezokuthi ezamatende ezokuthi izibhedlela zona zingagcwala abantu sebengafakwa laphandle ngenxa yokuthi kukhanyelela ukuthi kuzabela abantu abaningi abazagula ikakhulu kubo New York. Sibonile ujaha wakithi weZimbabwe uZororo Makamba langalezi nkathazo uke wavakatshele eNew York ngenye indawo lapha ikorona efike yabamba khona kakhulu. So kuyasetshenzwa sibili ukuthi kutholakala imithi abantu bephephe kodwa kulokho kukhanyelele ukuthi abantu behlale bengekhaya abantu bengasondelenani kakhulu kuze kuthi kulabo abatholakala bela ikorona ngakhona ukuthi uyabe khwehlela isikhwehlela esingaphumiyo kumbe ukuthi uyachisachisa labo yibo asebezagijinyiselwa ezibhedlela eziqanjiweyo.
Umnumzana Thabang Nare yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Jerusalem, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, sumangishilana. Jerusalem, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, sumangishilana. Yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze uhambe nami yami ayikholana buso wami awukholana.
Master KG ehlabela ke kamnandi lapho lo nomcebo bathi Jerusalema. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. uzulu uthi uhulumende kumele alungisise udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela labongi abakhala ngokuthi kabalamfanelo zokusebenzisa eziqondane lomkhuhlane we-coronavirus. Izigulane eziningi ebezilaliswe esibhedlela sempilo kobulawayo sezisebunzimeni ngemva kokususwa kulesi sibhedlela ukuze ziyegulela emakhaya. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 na mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-6. Olivalelisayo Montunga Milinkomo.